ngifuna ukuphuma ngicela abangawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami LAMDCT, ngoba ungathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapho besitshela ukuthi khona siyevota njani. So omunye nomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le constitutional amendment, okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibilokhu engaphumi ibe mgceke even emaphathini emabandleni ukuthi izabanjwa njani, but ku-constitutional amendment leyo kuphume kwaba mgceke ukuthi kuma-provinces wonke kuzaba labantu abasha abawu-10 abazabuya ephalamenti. So thina ku-committee stage sasesiku-discuss ukuthi thina ku-10 yena leyo ebuyayo ingabantu abasha, sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana, abahlanu babe ngabafana. So yinto ebhasileyo and kimi it's an achievement njengomuntu osuka ku-youth ukuthi ngiyakwazi ukuthi kunzima njani ukuthi abantu abasha bengene ku-politics. Enye into engenze ngavota indaba ye-women quota, i-extension ye-proportional representation. Angingeke ngithi thandekile mina ngangena nge-proportional representation bese ngisiyakuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazabuya. Engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela indaba yama-provincial councils ayiwo ayenza ukuthi i-devolution ibuye ibambike njengalokhu silokhu siyikhalela. Yebo ayibuyi igcwele njengalokhu kade sikufisa. Mina thandekile ngomunye owakhethwayo ngo-2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala, angizange ngikwanise ukwenza enye into. So nxa sewuphiwe ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalise ukusebenza, injalo ile zinto eziningi esafuna ukulungiswa but ibe khona, mina ngibona ngani kuyangithabisa.
Abanye njalo bathi abangakuthandi ngomthetho lowo ludaba lomsekeli kamongameli lolwabahluli, lona ubone luluncane yini luqathaniswa lalama
indaba yabalandeli bakapresident lesithi ngama-running mates ingeke isolwe kithi namuhla thandekile. Okwayenza imiswe ibe ku-hold kuparlament ingangeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo kabazange bevumelane. Indaba ye-succession athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto ehluphayo emapathini wonke, and okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yokuthi abanye labanye babele interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama omakhulu. Hayi-ke ama-judges mina ngokwami angizange ngiyikhangele ngoba omunye lomunye ule-field yakhe ethandekile. Mina njengomuntu i-field yami advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini. Lokho okunye kungaze kubuye kuthini, hhayi sokungokwabanye kungokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncindezela njani kuma-judges nxa etheni lani lani. Mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele, njalo lokho engavele ngatsho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele.
Uthini ngalokhu esesikubona abantu besithi MDCT isisebenza lebandla lezanu PF nanko phela isivume umthetholo, ungathini kwabatsho njalo?
Lokho yiyo sithi yipropaganda. Nxa kusenzakala ama-process la athandekile kunengi okwenzakalayo. Bonaba bathi bona bavote bengale nxa i-Hansard ingaphumi iphume la mabizo njengokade sivota phambi kwamabizo kungamangalisa. Ihaf yabantu ama-members of parliament e-MDCT awavotanga u-yes, bavote uno ngoba labo ngendlela yabo kulolokho kade bekukhulumile. Njalo ngiyabazi abasuka kwelinye ibandla leli seliba ngumsindo abangafuka futhi labo ithumi abavote u-yes, ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha hhayi